Intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhwela ngesiqubo sekubangele ukuthi inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZCTU ithi abaqashi kumele bengezelele iholo lezisebenzi ngesilinganiso esifika amakhulu amahlanu ekhulwini i-50%. iZCTU ithi intengo isikhuphuke ngesilinganiso esikhulu osokusenza izisebenzi iningi lazo elihola imali engaphansi kwamakhulu amathathu i-$300 zehluleke ukuzinakekela lemuli yazo. Enye impahla efana lesamende ibingasabonakali kodwa kathesi lapho etholakala khona ithengiswa ngentengo esikhuphukile. Isaka ebelisenza $12 linye selitholakala kwezinye indawo selisenza i-$25. Kuthi koBulawayo ngoMvulo inyama yenkukhu ibingasatholakali. Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eWoza uNkosazana Magodonga Mahlangu uthi intengo isikhwela mahlayana ezitolo osekusethusa uZulu.
Ya, ezomnotho kazimanga kahle ngani ngoba ngikhuluma nje bengikhangela ama-reports avela kumalunga ethu kuma-communities, ama-activities ingxoxo asebexoxisana ngazo. Bathi ama-basic commodities, anything nje into ziyakhwela esitolo. And okuba mangalisayo ukuthi unxa ungena esitolo, uyathola esitolo bengikhona bexebula intengo endala, befaka intengo endala. So i-price lay increase from the shelf and I still understand ukuthi kwenzakala kanjani. Lokho sikubone ukuqala kwenzakala ngesikhathi yaphana silindele ama-results ukuthi i-court ruling ukuthi kwenzakale. Sibone intengo nje isenyuka ikhuphuka kanjani. And impahla zikhwelela on the shelf. Yikho kungani kuyasimangalisa ukuthi rathi vele kuhambanyana khonalo lokho. Konke akula nto engaqansi, yonke into yakhona iyenyuka nje. Esingakawuboni ikhuphuka kwa singathi yisingwa. Kodwa okuningi lokhu ama-basic commodities amanye lawa akhwelela kuma-shelf. O-beans bengikhangela ama-beans izolo akhwelile. Ngithole bekhipha besenyukisa i-price yangkhona kuma-shelf. Yonke into nje. Ungakhangela ngathi akula nto engakhweliyo. Ngoba le singakhangela kulaba abafuya inkukhu, ama-vaccinations enkukhu, kuleyinye esuke ku-$16 yaya ku-$106.
Abanye bathi intengo ikhwezwa ikwehla kwesisindo semali yohlobo lwe-bond nxa liqathaniswa le-dollar le-Melika. Ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kukhanya intengo yempahla ezitolo iqale ukukhuphuka ngamandla ngemva kokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kungaqhubeka ngalolu unyawo lolu esilubonayo njengoba kuqalise nje ngemva kweviki undoda lwe efungisiwe. Angazi ukuthi kwazi inkosi lokho sibili ngobana akula muntu ongakuchaza ukuthi kuyabe kunjani kodwa ubunzima yabe sebuphindwe baphindeka kaningi-ningi ngoba phosa zonke izinto vele zizasilela. Njalo nxa zisilela le mali ingekho yikufa kwabantu phela lokhu. Kodwa kwakhathesi hhayi kulukhuni kunzima.
Kodwa umsekeli webandla leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule uthi abantu bengasoli uhulumende ngoba engakaqali umsebenzi ngokuqotho njengoba ledale lekhabhinethi lingakakhethwa.
Mina ngiyakunanzelela ukuthi intengo yezinto ikwelile sibili kakhulu into eyakhangela kubo i-building material lapho isamende sikwezinye indawo lapha sesingama-$18 kubangelwa yini khonokho masinyani nje njengoba sidlula phakathi komumo lo kuyamangalisa kakhulu. Kungani kuyasethusa ukuthi mhlawumbe kumbe kule i-sabotage ethile engabivelela ngathi but kuyamangalisa kakhulu kuthi izinto ezibangelwa yini lezi. Angivumelani nalabo abathi uhulumende kala macebo ngoba uhulumende wakhona yena lo abathi kuyehluleka kala macebo kakabi khona ngoba upresident yikho ezahlela icabinet yakhe. Ukuthi upresident ugcotshwe last week icabinet yakhe usezayifaka anytime kusukela kathe kusiya phambili. So umuntu ongakaqalisa umsebenzi uyehluleka kanjani ongakaqalisa umsebenzi? Oyehlulekayo ngulo oseqalile umsebenzi. Ngathi sisamele ukuthi umsebenzi uqale lapho sizabona khona ukwehluleka kumbe lokwenelisa kwethu emsebenzini yonke ekhona phambili kwethu.
Ukukhuphuka kwentengo lokhu kuza ngesikhathi amanye amafekitali, ikakhulu amankampani awukwemba esevala kuxotshwa izisebenzi eziningi.